Into ekhona lapha engiyibonayo mina khona apha emadorobheni, abantu ngabanamali sila kulamali engingathi iyasecirculator, ngoba labona labo abanamabhizimusi bayakhala ngoba kulamuntu othengayo. Abantu bayalala emabhenki belayinile, uthola abantu abadala belayinile belala emabhenki. Kuyisimanga ngoba sike sabona ukuthi lapha sokuthweya amabhondi nothi sesifakiwe emabhenki, imali sikhona emabhenki. Kanti why abantu belokho beswela imali, abantu belokho bekhathela imali? Nxa ufuna ukuthatha 100 umbe ufuna 200 kwese kuthiwa unikwa $50. Lokhu vele sokusitshengisile ukuthi uhulumende okhona useyehlulekile. Imali okuthiwa kule mali esikhona amabhondi nothi wona lawa akhona, akula difference ebekhona because kalawa siwaboni, asiyiboni imali, akula nto eyenzakalayo.
Manje-ke nxa sikhangele lapha ema supermarket sizwa kuthiwa amakhadi lawo bekukhuthazwa uZulu ukuthi awasebenzise, esinsikhathi kawakusebenzi.
Ukuthi ngisebenzise ikhadi kumele kube ukuthanda kwami, nothi ukuthi uhulumende angitshile mina ukuthi ngisebenzise ikhadi. Xa sikhuluma ngogogo uMaduka ozivelele etsholotsho ekhaya, uya unayo lelo khadi, uyakwazi ukuwusebenzisa lowo mshini. Kumele izinto zonke zonezo baziqakathekise, ukuthi abantu abadala kunje lokho kuthiwa yi-paper money wazikhulume laye uyabe vele engakuzwisisi khonokho. Lokho kumele kwenziwe njengamanye amazwe nje, ukuthi nxa ngifuna ukulisebenzisa ikhadi lami ngilisebenzise, nxa ngifuna imali yami ngiyithole ikhona ebhenki ngiyi-withdrawe ngiyikholise ngoba yimali yami, ngingafosezeli ukuthi hambe uyesebenzisa umtshina lwa. Kwesinye isikhathi xa ufika khona phana futhi uthwale nzima, uzitshela ukuthi offline. UMaduka ovele enotito kathona khona le akwazi ukuthi offline itshoni. Andinabona ukuthi kwabe sokumphambanisile khonokho. Uthi namasa should put his house in order. What we want here is money. Kasinike imali elizweni, kadinga imali, kashishini kadinga imali. Imali ibe ningi elizweni, abantu bahole kunje, so abantu bahambe kukhisimusi abanye bengaholanga. Into engazaki yenzakale le.
Manje pho kwenziweni njengoba umnyaka usuqala so?
Yikho phela ukuthi mina nxa beyehlulekile izama i-PFS ehlulekile njenge-government ingazenzi yona inkokheli yabayama. Because ikhathi esingakhangela maybe only 10% ayi-enjoying eZimbabwe khona. The rest sonke siyakhala. Akunanto eyenzakalayo esiyithandayo esingathi ayithanda. Kathi sesiqalisa umnyaka sebesikhangelane nama-school fees, abanye vele sesiqalisa ukuphanika ukuthi uJanuwari sefikile. Ngapha sesihlulekile ukuthi sibhadale ama-credit ethu, ngapha sesikhangelane nama-school fees. Uthi namasa kanormalize ama-systems, abekwazi futhi into ayikhuluma nxa ekhuluma singakhela igaba lwamabhondi nothi. Amabhondi nothi kwathiwa azaphiwa abantu aba-exporters. Olotho esadeni umuntu wonke sokumele awasebenzise khonapha kusakusazisiseni, kakhulume izinto esizazisisisa thina, alungisise umkhonomo, basake ama-systems in place azasistabilize umkhonomo.